Wafika amasosha wona lawo ayi hambi ephinga abantu nile emzini wami esiziphile. Bafika khonapho basihanqa kanye lenkosikazi yami. Bathi bona bangaphi, nangaphendula ngathi obani. Bathi bengisukele bangishaya ngeketane yomdududu ayibotshele eplankini. Bangishaya ekhanda la ngathi kwahle kwaba mnyama ngawela phansi. Ngaphapha manje ngiyavuka ngeza vele ngasezwa sokutshisa yonke indawo kathi bengiqalekile. Bamshaya-ke lo nkosikazi bamdabula bamdabula khonapho basuka bahamba. Salandelwa ngumbhobho owasuka wakhala ngaso naleso sikhathi. Ukhomanda wakhona wasithi he wathi bethi uvuthu. Babebaningi kakhulu. Babe sebetshaye unkomazana isisebenzi sikaWilson. Wilson lo oyi-presiding officer esiziphilela khathesi. Bamtshaya-ke bamshiya bathi ufile. Wasala waphaphama ihlamvu lamdabula isiphanga latshaya ingalo ladabula isiphanga wasala khonapho. Ngazama ukuthi ekuseni kwakhona ngoba kwakuyi-curfew ngazama ukuthi ngiyekhangela lapha ade lokhu zakhona. Ngamfica ubaba lwana ehodoza esengumuntu ophelayo isigqokanyana sakhe asigqokile sokugcwela igazi sokungathi isikhumba. Ngazama ukuthi simthwale ngenqola simse esendlux. Sesithi siyasuka awukhala umpopo phambili saphenduka sabuyela sathatha enye indlela sakhwela e-Forest Hill lapho sagada khona ibhasi sithatha simsa e-St Luke. Sifika e-St Luke laphana kwasekusiza futhi i-road block yahle yathi phansi sesehlisa umuntu lwana evele sehlile ukuhamba bathi ya li-distant leli ungaphi umbhobho wakhe shaye ku-crossfire. Ngathi hatshi asi-distant umuntu sakhamizi sethu la. Wathatha isigodo wathi uyangishaya ekhanda. Ngazike ikhanda watshaya ehlombe hlahla esigodweni sana sathi dliwe umuhlwa sahlathi phihle etareni. Kwathiwa sibuyele emuva bali ukuthi siye St Luke kuthiwa simpisele emuva umuntu lwane vele esephela
emzimbeni lapho elalimala khona. Kungaphi njalo kulikhathaza njani ukuthi lenze imisebenzi yena?
Ye bangishaya bangiphula isiphanga yikho angisaphakamisa ilutho ekhanda lapha selihlala lizima ikhanda linjeyana ukuhamba sekuhamba nginyonyoba ngoba bahle kwathi imithambo yonke lamajolo kuyehla lapha angisaphili kuhle le nkantsho sinyesehlule kuhamba akusavumi lokuthi ngifake isicathulo inyawo sezisala.
Kuyikuthi bengabuya belitshele ukuthi lizokhuluma phambi kwekhomishini leyi kuyini elingafisa ukuthi kwenziwe? Ngoba siyezwa uhulumende uthi bazabangcwabanye amathambo lawana benika abantu ama-birth certificate. Kukhona okunye libona ingani kungenziwa ngaphandle kwalokho futhi?
Hawathi esikukhangeleyo yikuthi abantu badabukile, sidabukile kakhulu emoyeni ukulahlekelwa izihlobo zethu. Nangangingutitshala ngoba bevele bethagethe amatitsha labalimi sasizingelwa sezishayiwe sinjalo sifisa ukuthi ngabe kuba khona ukuxolisa okuvela kuhulumende le compensation ubulima bethu lobu esesiyibo lokulahlekelwa kwethu zimpahla zethu sibe sizuze okuthize senzele ukuthi sibhodle emimoyeni. Laba abafelwayo babonakale bafelwa kwazibani bani kwazibani bani uxoliswe kube le compensation khonaphana abantu inqeye banga inhliziyo zabo zingathi loba abantu laba abafayo bengasabela kuphinta babe khona kodwa izihlobo lezo ezifeleyo zizuze ukududuzwa ngalokhu kube khona ukuxolelana.